Yebo, kusho ukuthi kwenzakalayo kukhona lokhu okuvele kuyi-problem ukubana i-alliance le information yayo ungathi kwakungela kuvumelana okukhona ku-leadership ye-party, ngoba i-same thing esibonezeka kubo-VP Kupe labo-chairman Lavumoyo ukuthi into abangathi vele abazange bavumelane layo the way yenziwa ngakhona. U-president uTsvangirai layo kusho ukuthi wavumelana nalaba abantu o-Hashman Zube labo-Tendai Biti ngale alliance engazange avumelane lama-leaders kuphathi yethu. And sesikubona yiwo ama-symptoms okungama-results ama-unilateral decision nala sokwenza ukuthi kube lokuxabana ngoba mase kusiya ezikhundleni zokuthi ama-seats azohalokhethwa njani sekusiwa yi-problem ngoba kungela kuvumelana phambili.
Abakhanya bengani kuthiwa kabavumelananga lesinqumo lesi yibonabo obaqambileyo onkosazana Thokozani Khuphe labo Love Momoyo labanye, kodwa besingakaze sizwe ukuthi abantu abanjengabogudu labo Tsamisa bona bami ngaphi kudaba lona.
Wena uTsamisa kuyaziwa ukuthi is part of ukuvumelana le-alliance lezinqumo abazenzwayo ku-alliance, kodwa abanye abafana labomonzura labogudu sesike sizwa kaningi ungathi labo kulokhono ndokuthize from kibo mayelana lokuvumelelwana okwenziwayo ngale-alliance.
Manje kuzaphela njani lapha? Siyabona ukubana umnumzana Gudu uthi vele kasoze asithiye lesi sihlalo okuthiwa athiyele umnumzana Biti.
Izidubo kuzomele at the end kumele ukuthi kube lokuvunyelwana okuthize ngerole ye-alliance, ngoba uyakhumbula even uDouglas Monzora esikhathini esifitshane esidlileyo wakhuluma ukuthi iparty ye-NDCT izoqala ukukhetha i-process yokukhetha abameli bephalamende, wathi izomela ama-seat wonke ayi-210 awe-parliament. Kwaba ngumsindo lako lokho, kwaba lokukhononda ukuthi kanti manje kanjani, ngoba i-alliance kulesivumelwano esikhona esithize esitsho ukuthi ama-seat atheze aye kwamanye ama-party. I think kuzo into ezohlupha kakhulu ngoba sesikubona even la kuma-districts. Ngibone incwadi ephumileyo lakho iphuma kwenye i-district embizo lapho lakho I think ade kuthiwe ama-city i-city yalapho kumele ichiyelwe omunye umuntu labo, bathi hayi cha, thina siyafaka wethu umuntu okhethwe yithi, asingeke siphume ukuthatha umuntu from enye iparty azongenela lapho esivele thina sile majority sihlala siwina khona ama-city.